Into eqakathekileyo ukuthi siyazi ukuthi iSADC labo AU okwesikhathi eside singathi sebehluleka ukungenela endabeni zeZimbabwe. Kulabakhokheli abehlukeneyo abambalwa njalo eAfrika esebenelisile ukukhuluma ngokuthi eZimbabwe kulama-human rights abuses lezi zonke izinto. Ungakhumbula uMgabe sasekhona balutshwana ababekhuluma ngokuhlukunyezwa kwabantu eZimbabwe. Sikhumbula bo-Ian Khama labanye abalutshwane umongameli Rwanda uKagame. So ngokubona kwami iSADC akula nto ezokwazi ukuyenza eZimbabwe. And iSADC umhlangano wamaxhegu nje angelamcabango yokuthi kumele kwenziweni ngoba vele labo banjalo. IBotswana leSouth Africa, iZimbabwe mayisitsha iBotswana leSouth Africa layo iyasha ngoba makunje eZimbabwe nxa abantu bebaleka eZimbabwe akula msebenzi, abantu bayafa ngendlala zonke lezi zinto kuthi kuthi manje ama-human rights abuses, corruption. Abantu nxa bebaleka eZimbabwe beseSouth Africa bagcina bengumthwalo womkhonomo weSouth Africa lomkhonomo waseBotswana. So yikho sithola ukuthi iBotswana leSouth Africa ezizikhulumayo ngoba ezizithwala nzima. But okuqakathekileyo njalo ukuthi umongameli weSouth Africa nguye okumele akhulume, hhashi i-ANC lama-ministers. Umongameli kumele akhulume, sazi ukuthi ume ngaphi.
Yebo, iZimbabwe ayikho etafuleni yeSADC kodwa kungenzeka yini isibone bekhona abayiphakamisayo namuhla kukhulunywa ngayo kumhlangano weSADC?
Nxa kulabantu abalonembeza kuSADC, kulenkokheli ezilonembeza ezike zakhangela ukuthi kwenzakalani eZimbabwe kumahola ayi-72 adlulileyo, amabhishopu ekatholike a-ishu i-statement bakhuluma okhulumayo and wonke umuntu uyavumelana lakho ukuthi amabhishopu abe right ngoba indaba abazikhulumayo indaba ezihlukumeza abantu beZimbabwe. iZANU-PF yabe isiresponda, yabe iphendula iZANU-PF. Amagqwetha angamakatolika lawo akhulumile. And nxa kunomuntu olonembeza kuSADC bazoyifaka ku-any other business ngokubona kwami ukuthi kanti iZimbabwe kuhamba njani. Njengoba sengishilo ekuqaleni, ingxenye bazotshela ukuthi hhashi indaba yeZimbabwe sisamelele ukuthi sikhulumisane nemihlangano yonke ephathekileyo kundaba zepolitiki yeZimbabwe. So ma siqeda ukukhuluma labo then sizobuya kuSADC sizolutshela ukuthi uhamba njani.